bona abasuka bayehlosa abantu ngezinto ezingayisizo bese kusiza sengathi kuvelele ebantwini kodwa kuyikuthi kulo moya ohaga lo ofuna ukuthi umuntu aqhubeke esikhundleni esidla encinda ngesikhathi abantu behlupheka kodwa engakwazi ukuthi afake izihlelo ezizathuthukisa phambili.
Mnumzana Sithole uthini ngalolu daba?
I-challenge efunayo ukuthi incumbent according to our constitution ingazikhulumbe ingalokho osesikhundleni kade kakumela ngaqhubeke kuyaphambili. So nxa laba bezana u-PSDF umna ngeke wakumela aqhubeke bayasihlolela kuthi 15 claims for u-president that is not a problem. Nxa kuzokuthi amazimbabwe ngasina kwenjani but i-problem ukuthi yena lo uhleziyo kade sesikhundleni akumela ngaqhubeke osesitoyifanjeinto e-constitution ukinye.
Mnumzana Mkhwananzi kuyini okusolayo ngokuthi umongameli nangakho aqhubeke ebusa kuyikuthi uyamvumela ukuthi abuse?
Yebo, ngizothi noma kungaze kube kuyaguqulwa kodwa lo onguyohleliyo ongaphakathi kuyo akumelanga kube nguye ozovuna ekuthini sokusuke kwengezelwa waya kudlandla lesithathu kodwa ngokuningi babameli bezanu ephalamende bazoguqula khona lokho bakwenze kusuke kuvumele ukuthi yenalo ohleliyo abuye futhi kuyo ozovuna ukutshintshwa lokuguqula kwe-constitution ilizwe linye ngalinye ikakhulu izwe laseZimbabwe alibaswelanga abantu abangaliphatha balikhokhele balihole ngcono kudaye umnangagwa. Umnangagwa kade wabakhona kusukela ngosuku lokuqala umbuso wezanungena umgabe ebusa ubevele khona akukho okutsha asengakuletha manje kwanele esesibone ngomnangagwa abantu basuthi ngombuso wakhe usemdala futhi uyinobutsha asengakuletha ebantwini baseZimbabwe abanye average ekuthethi makahambe ayokuphumula avulele olutsha lungene luphathe kuze kube namacebo amatsha ilizwe lihlume kabutsha likhathele ngokube liphuziswa amanzi amadala awempi enkululeko so kumele ukuthi-ke bathole umoya omutsha wokuphefumula.
Yebo-ke siyakuzwa. Mnumzana Sithole, kuyini esingabona kusenzakala lapha kuyikuthi bengazama ukuthi baguqula isisekelo sombuso
eZimbabwe yiyo abalemfuthi constitution yakho kulento okuthiwa yi-state eyiZimbabwe kweso sifale i-government eyi-Zanu PF. Okwamanje i-Zanu PF is the temporal bearer of that authority. I-Zanu PF ifuna ukuthi kubanjwe njani ayisikho okufuze kwenzakale. Okufuze kwenzakale ukuthi nxa savumelana njengoba savumelana ngo-2020 ukuthi umuntu ongenayo abe ngu-president kunama-terms amabili. Umuntu yena lo kufuze abambe ama-terms amabili.
Ungomunye walabo abake bephanyeke udaba imithethwandaba bephikisana lohulumende, ungathi kulula yini ukuthi abantu beziphathele lolu daba ezandleni zabo?
Enkantolo sokuthi isikhathi kuyaphumelela mina nginyamazana esebenzisela enkantolo so kini ukuya enkantolo yikho kufuze kwenze kwenzeaye enkantolo yenze esayoisingu kodwa hambi nini khona yikho kumele fikho sinomnyama umnyama ofunawo yokuthi nxa kunabantu ababona engasithi ngama-legislators abangaboniyo ukuthi kufuze siprotect i-constitution umnyama omkhulu elizweni lo wehope ukuthi kwelelanga bazacabanga kuhle bakubambe ngendlela eyiyo ukuthi i-constitution is not a problem but i-problem ni ukuthi lokho kade khona aqhubeke ngoba sesivaleta sakuphela i-constitution ifuna ukuthi ishintshe.
Kodwa ongasigqibela ngakho Mnumzana Mkhwananzi ukuthi bengavumelana yini bonke ababandla lezanu p f ukuthi ancintise njalo aqhubeke busa kumbe singabona kulokulwisana phakathi kwaleli bani?
Inkubo enziwa kuzanu kuya ngokuthi ngubani ozoba bengasesidukweni. Izanu namhlanje i-congress yayo ingakhipha isinqumo sokuthi uthi wenza uselahlekelwe yisikhundla kodwa uma kuyikuthi lapho kuyikhona okuhlele khona umbuso babona sengathi usiwenza kumele aqhubeke uzabona kusiyaguqulwa ngemva kwensukwane ezimbalwa sekuthiwa lo othe usiwenza kasengikuthi unamanga so esesimele sikula fanele sikuzwe ukuthi njoba abe ama war veteran laba babelwele inkululeko kuthiwa yibo abangathi baphikisana nakho mhlawumbe kungenzeka ukuthi njengoba bona bexhumane nabebutho abebutho abakufuni uma bebutho bona lokho bengafuni umnumzana umlandelo kasoze akuthole khona lokho akufunayo ngoba izwe lasezimbabwe liphethwe futhi likhonyelwa yintando yebutho mayibutho lithe lona kumele kwenzeke kuzokwenzeka uma kungasoze kwenzeke hayi bazozama abakuzamayo kwamanje bazame ukugqugquzela izigaba ngezigaba zonke zithi siningichiziwe ngokuthele zithi ziyakufuna kodwa lizokugcina lizaphuma embuthweni.